So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Mvimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uPhumi Manzonzo kwele South Africa namuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni etshengisela phezu kokusilela kwamandla kagetsi lokunye.
Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi.
Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engebengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe gqagqa ngeviki edluleyo.
Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende uza engezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni.
Ivandla le-CCC lithi liyenelisa ukwenza imihlangano yevandla engayisiyo yomphakathi njengalokho okwenziwe kobulawayo ngempelasonto belomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
Kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishini ngoba into esivamile kulezi nsuku ukuthi abezanu bahlanyela abantu babo phakathi kwethu.
Umongameli Mnangagwa uphe isonto ye-St. Joseph eKezi isipho semali ezinkulungwane zamadola ezingamachumi amahlanu, $50,000, lezimota ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phumi Manzonzo kwele South Africa lamuhla njengoba kulilanga elathiwa uZulu angene ezidaladeni atshengisele ngokusilela kwamandla kagetsi lokunye ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema. Ele-South Africa bese licitsha amandla kagetsi okwamahola amaningi kakhulu ngelanga, kodwa kusukela ngolwesihlanu kubikwa sokungela ubunzima okade bufana lensuku ezedluleyo. Izolo ebusuku abalandeli be-EFF bese beqalile ukungena ezidaladeni betshaya itoyitoyi e-Eastern Cape. Ngalokho amasosha kunye lamapholisa asekusimo sokuvikela ilizwe ngamandla njalo agcwele indawo zonke ezidaladeni. Imigwaqo kwezinye indawo ivaliwe, amapholisa efuna ukuvimba ukutshengisela lokhu. Kambe kuzahamba njani lamuhla? Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kumele okuqala nje sikwazi ukuthi liqembu lesithathu ubukhulu lepolitiki la eSouth Africa. Njalo unabalandeli kakhulu abayintsha, intsha futhi lena ehlukunyezwe kakhulu yikusweleka kwemisebenzi. Lokho nje kukodwa simbona ke enawo amandla ngoba phela abantu abasha ngabantu abakhuthalela kakhulu izinto ezifana nazo lezi zamamashi nani ukubhikisha. Siphinde sithi indlela uhulumeni we-ANC okhanye esukuma ngayo ethinta zonke izinhlaka zikahulumeni ukuthi ziphakame ngokwemkhakha yazo yokusebenza. Ngoba izolo kumabonakude sibone nje abaphathintambo abaningi amaminista ekhuluma ngabazokwenza kwi-strike lesi esingasho nje futhi sithi kungokokuqala ukuthi sikubone kwenzeka kwenzeka lokhu kulumeni ka ANC singasho sithi thina utshengise ukwethu okumangalisayo nokuthi angathi uyahlukumeza amalungelo edemocracy entando yeningi ngoba ngendlela abakhulume ngayo ukuthi emaphoyiseni kuhle kwabizwa nalabo kade bethethe ilive nalabo kade bethethe ilive yokugula nalabo abatrenayo kuthiwe bonke bazobe besemsebenzini beqaphile kwaze kwashiwo futhi ukuthi abangasoze babuye noma abazofika abazophuza ukufika emsebenzini ukuthi bazojeziswa lokho nje kubodwa kusibonisa ukuthi uhulumeni kakhongolose wethuke kakhulu ngale mashi ekamalini kuyikwethusela ukuthi abantu besabe ukusingenela lestrike futhi sizakhumbula ukuthi i-ESF ayihambi yodwa kulolu gwamando elibizayo inhlanganyela yabasebenzi i-federation i-SAFT eholwa nginobhala uvazi nayo imemezele ukuthi abasebenzi abangaphansi kwayo bazalungenela lolu gwayimbo federation ikele elandela ubukhosathu ngobukhulu lokho ke kuyasibonisa ukuthi akuzukuba nje into encane lesikhuluma ngayo ubeka udlebe lwakho phansi kuyabonakalisa ukuthi i-strike lesizoba sikhulu okumangalisayo
sizwa kuthiwa abachayeli bamatexi labo bebesithi abasoze batshengisele kodwa sebethe labo bazangena ezitaladeni kungakutshengisani lokho
ekuqaleni babugandi inhlangano enkulu yosomatekisi beyishilo ukuthi bona abazi ukungenela lolu gwayimbo lolu kodwa ke ukushintsha kwabo kuyasibonisa phela isikhathi esiningi amatekisi uma kune strike efana nalezi avamise ukulinyazwa ngoba angithi yiwo athutha abantu so ngicabanga ukuthi bacabangele amalunga abo ukuthi imoto zabo zingathola ukulimala ngoba vele okuzokwenzeka ukuthi noma ngabe laba bagqugquzeli basistrike bethi sizoba nokuthula bekhuthaza futhi abantu ukuthi bengangeni bebethathe eitolo konke lokho kodwa ke okungenzeka ukuthi akusoze kube khona zingaba khona izehlakalo lapho ukuzoba khona ukungqukuzana phakathi kwaba bamashi laba namaphoyisa uma kwenzeka lokho kungenza ukuthi ukungqukuzana lokho kugcine sekuchaphazela kakhulu nakwezinye nakweminye imikhakha
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo ubexoxa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ababalisi bathi bahole inhlamba ngoba uhulumende engabengezelelanga iholo lanxa ezinye izisebenzi zakhe zithole iholo elithe xaxa ngeviki edluleyo. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa abezempilakahle abakubutho kunye lamapholisa bangezelelwe iholo labo ngeviki edluleyo okwenza ukuthi iningi lithole amadola emelika angamakhulu amabili lamachumi amahlanu US$250 kwengezelelwa lengxenye yeholo ephiwa ngedola leZimbabwe. Kodwa amatitshala bathole yonale abavele beyithola nyanga zonke iUS$200 kuthi ingxenye abayithola ngedola leZimbabwe yala yilokhu injalo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ababalisi kuvuke phele bathole inhlamba. Inhlamba ebuhlungu ngoba bebekhangelele ukuthi uhulumende oza engezelela iholo labo njengalokhu ebesekuzwe izisebenzi zesibuthweni, izisebenzi zesipholiseni zikhuluma ngokuba zithole imali ethe xaxa. Thina njenge-ATUZI esifuna ukuqala sikuqondise ukuthi asikhangelelanga uhulumende ukuthi asengezelele iholo. Sikhangele ukuthi uhulumende asinikeze iholo elisilingeneyo esithi nxa sikhangele inswelo zethu sibone ukuthi lizasenzela ngcono. Ngokunjalo iholo esilikhangelele ukuthi uhulumende asinikeze lona $1,260. Kusethusi ukuthi uhulumende ayenze njengendlela ayenze ngayo. Uvele usiqophile kule njongo ngababalisi. Kumgceke nxa ukhangela iholo lababalisi uliqathanisa lezinye izisebenzi.
Njengoba sisizwa kuthiwa lilinde impumela yomhlangano ozaba khona, ungasela ukuthi kuyini elikukhangeleleyo?
Eqinisweni thina njengababalisi ikakhulu njengeathuzi le movement ehamba ngaphansi kwe-athuzi iteachers for US dollar, kusela lutho esilukhangeleleyo olutsha kumpumela ye-NJMC. Okumele sikubeke mgceke ukuthi i-NJMC isiyehlulekile, uhulumende useyehlulekile. Ngokunjalo ababalisi ngaphansi kwe-athuzi le-movement yethu i-teachers for US dollars sesizinika umlando wokuthi thina sizidingele i-1260. Lokhu sizakwenza ngokuthi izikolo uhulumende esebenzisa i-SSB uzivalile ngolwesihlanu, zizaze ziyevulwa izikolo sesiphiwe imali esiyifunayo. Esithanda ukukugcizelela ukuthi akukhalali emsebenzini, kodwa kasisenelisi ukuya emsebenzini, asisenelisi ukuhamba sithiye imuli zethu zilambile, asisenelisi ukuhamba siyencedwa izakhamuzi emakhaya ngokudla, asisenelisi ukuhamba sinqunu. Uhulumende wonke lokhu kungumlando wakhe, nguye osedale ukuze sifike kule sisinye sisithi thina asisenelisi. Ngokunjalo akula, ngifuna ukugcizelela kulokhu, akula mpumela esiyilindele ngoba kuvele kakula ngqoqo. I-NJMC lohulumende sebehlangane amahlandla amane kungaphumi lutho. Pho kuyini okumele sikulinde? Silindeni? Thina sitshengiswa ukuthi vele akula muntu osinakayo. Sesisebenzisa isisekelo sombuso Section 65 osinikeza igunya loku osinikeza igunya lokungayi emsebenzini nxa sibona ukuthi abantu abafuni ukusinikeza iholo lethu elipheleleyo elizenza sihlonipheke.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ubexoxa icingweni le-Studio 7 eselubhane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnomzana Nelson Chamisa ubekubulawayo ngomgqibelo emhlanganweni labalandeli bebandla beqoqa umkhankaso okhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leli bandla likhala ngokuthi liyavinjwa ukwenza imihlangano lomphakathi. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla wobulawayo womnumzana Swithan Chirowotsa, saqala ngokumbuza ukuthi sebevunyelwa na ukwenza imihlangano.
So nxa sihlanganisa idola phana abantu bengakwazi ukuthi hayi ngamalunga wodwa ngumbeni izisebenzi ama-champions awe-Citizens Coalition for Change, nxa lokho kungachasiswanga kusuka kube angani sokule democracy, angani kukhululekile lapha ezweni. Hatsha kukhululekanga. Lokho amapholisa ala khona lapha kubulawela kwezinye izindawo yikuthi inkokheli ze-Citizens Coalition for Change zihlangane lomphakathi. Lokho yikho kwaliwa ngamapholisa besetshenzi iswa zinkokheli zezanu PF. Ngakho ke sibona ukuthi leyo ayisiyo democracy, sibona ukuthi kubandezela abantu, kuncindezela abantu, ayisikho esavumelana thukhona thina ukuthi kuzakwenzakala kwelethu ilizwe. Thina sifuna ilizwe elikhululekileyo ukuthi ibandla amabandla wonke ayakwanisa ukuthi ahlangane lomphakathi sikhathi befuna, hathi ukuthi sonke isikhathi uhlangane kwethu kube into esiqhutshelwa ngamapholisa. Angani sonke isikhathi sokumele kube amapholisa asizwele usizi ukuze thina sihlangane? Hayi, lokho sibona kuyinto embi kabi.
Manje ngokubona kwakho kutsho ukuthi imihlangano elizenzela yona lingelili bandla kungayisiyo yokunxusa umphakathi iyaphumelela na
kuyahlupha ukuthi thina hlanu kwethu emalokishini ngoba into sivamile kulezi insuku ukuthi abezano bahlanyela abantu babo phakathi kwethu kuyokuthi amapolisa la asebenza nsitha labo sesike sabona bezama ukuthi bezenza ngani ngamalunga awe Citizens Coalition for Change bengena emhlaneni uthi nxa usumveza umtshela ukuthi hayi phela wena umela kube la abesekhiphe isithupha sakhe esitshengisa ukuthi yena usebenzela uhulumende ye abeselethusa phela yenalowo mpholisa umbeni lo osebenza nsitha kumbe yilaba abagqoka ama-uniform etrp suka kwethu sabantu abaningi khonokho so imihlangano eminingi vele kulezi nsuku isiyenzelwe ehofisini ngoba emalokishini ngani kuyasikhathaza siyabe sithakazele ukuthi nxa sihlangana kuhlangane amalunga awe-Citizens Coalition for Change kungabi labantu esingabaziyo kuyokuthi njalo imihlangano esiba layo ehofisini siyancedakala kakhulu ehofisini yedolobheni ngoba umthetho uyazivumela ukuthi sihlangane thina sodwa kodwa umhlangano lo okumele siyabe sifuna ukuthi unxuswe umphakathi amapholisa alo akuvalile lokho kodwa uzananzela ukuthi abezani bona hhayi bahlangana mahlayana vele kungela muntu obalisayo vele mina yake mali ukuthi bona abezani bayake be-aplay yini emapholiseni njengobona umnangagu yena ubekhona insuku ezi-trade fair ehlangana labantu ekhuluma into ze politics eze iZanu PF etshela izinduna ukuthi zisupport iZanu PF and so khonukana wenza umhlangano kahulumende awenze owe-party kusithi ukuthi umnanga govele yena usesiba lamarali amaningi kodwa ethi inkokheli umnumzana u-advocate Nelson Chamisa eyaliswa ngamapholisa asebenza phansi kukamnangakwa sibona kuyikuncinjezela sibona kuyephula amalungelo olu
Hello ke ngumnumzana Sweden Jirotsa isikhulumeli sebandla lesisi sibobulawayo kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubesekhezi eMatabeleland South lapho kade kulomkhosi wokunanza iminyaka elikhulu kwabunjwa isonto yamakholwa isiRoma eSt Joseph uMnangagwa uphe isonto le imali ezinkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amahlanu i-$50,000 imota yokuthwala izigulane i-ambulance lezinye njalo imota ezimbili ezokusebenzisa
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphepha ndaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi eSouth Africa liyananzelela incwadi yomthethwandaba weICC iwarrant of arrest yokuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele abotshwe lanxa ekhangelelwe ukuya kwele South Africa emhlanganweni wamazwe inhlanganiso ye-BRICS owenzelwa khonale kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa ulandule imbiko yokuthi leli bandla ladlulisela phambili ukhetho lwebandla ama-primaries ngoba kulokudonselana kwamagquku. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani kustudio 7 ngumkhaseli ngose makuseni aya mina ngiyaphila abanjani abanye ngithi guys let's tell in another one about TRIPS party, a new party, new revolution, guys, is a new agenda, is a youth agenda. Go and register to vote and vote for TRIPS.
ngalibodi salonje ngilabe likhona libe kahle yami ngiyaphila madoda noma ungaba sisemakhaya noma ngaba sekuphi let's vote for trips and let's demand our revolution struggle zami PF ya siyalahla izidingo ebesithathwa ngabazali besiye empini siyalahla izali PF sengamasela sebetshontsha yonke into asivotele ubabushamisi sidinga ukhetho olutsha sidinga umkhokheli olutsha sidinga yonke into enhle ngiyabonga
sanibonani sanibonani studio 7 abalaleli kanjalo nabasakazi kustudio 7 ukhuluma ngumthenjwa uNdlovu ngokuzalwa osabeni laphana eClumpton. Mina nginesicelo kakhulu kulamadoda lawo oJoseph Chuma nabo Believe Gawule abahlezi besiqambela amanga lapha kustudio 7 besicela ukuthi basikhuzele abantu bezani laba abathi nxa kurejista abantu lapha kuma-registration centers njengoba kurejista voice-ach babakhuze ukuthi abasuke lapha kuma-registration centers. It's illegal ukuthi bathathe ama-serial numbers abantu abarejistayo bababuza ama-address nama-phone numbers. That is intimidation. So yiyo nje into esikhala ngayo besicela ukuthi election le ezayo ibe free and fair abantu bangethuselwa ama-serial numbers ana ayenza abantu bengabi comfortable benza abantu bengakhululeki besicela nje ukuthi bakwenze khona lokhuyana instead ukuthi basiqambele amanga everyday lapha ku-studio 7 sicela ukuthi balungise leyo nto lamaphoyisa besicela ukuthi i-ZRP isisebenzele ilungise leyo nto leyo ikhiphe bonke labantu bezana bakuma-registration centers ngenxa yokuthi benza into engekho emthethweni nezekho kufanele ukuthi ibe lezwi ngalokhu asifuni ukuthi next time osigumba lapha bese be-announce ama-election engathi ukuthi i-election ibikahle kanti abantu bezana babhizi bayithusela abantu kuma-centers laphana besicela nje ukuthi basebenze ngaleyo ndlela ngiyabonga
studio 7 studio 7 njani nonke olungelelayo Chuma plan to come plan la kakhulu abantu benanzelele i-Zano PF i-Zano PF ngicabanga ukuthi sonke sifuna ukuvotela iqembu elizawina kodwa i-Zano PF ngoba i-Europa singishow mina ukuthi i-Zano PF ngenzeke ibisirobhile already la ikhona vele i-Zano PF isiwinile already into leyo ake siyifihle ngoba yenzeka every year. Siyabonga
studio 7 studio 7 linjani hayi thina sifuna ukudubeka lapha kobulawayo la akusahambeki emagangeni lapha sesihamba singathili imkuba abantu la akulamanzi ibulawayo yonke akulamanzi ngapha ispecial kuma Western Suburbs then ugetsi uhamba suku zonke ngapho 5 we waqalisa indaba yeregistration nje uhamba suku zonke ngama 5 so into leyo yenzisakala ngabomu amagetsi bacitsha ngabomu ukuthi leyo youth engakaregisti ningaregisti ngoba vele it's obvious ukuthi izavotela bani okwesibili la i-CCC yakhona eyiyona ebusibulawayo iyehlule nanku siyahlupheka abantu abake babone ukuthi abantu beharareville abala-interest lathi akula muntu even okhomentayo ngokuthi amanzi wayengekho cela abantu bake bafunde bavotele imithwakazi this time sizazilungisela into zethu konke sizakulunga siyabonga
studio 7 studio 7 sanibonani basakazi nabalandeli bakho hayi mina studio 7 ngathi seyangixaka mina akulalanga kungakhulunywa nge-CCC lezano zombili nje yizo ezikhulunywayo kuphela amanye amabandla akithi labo zaphu labo MRP akukhulunywa ngabo ngitsho nje kuphawulwa nje kuthiwa kufaka umubono kubizwa abantu be-CCC labezano hayi studio 7 ukukhululeka kwakho mina sengathi kuyangixaka mbijani asazi njalo ukuthi abanye bakubona kanjani kodwa mina ngibona sengathi ulokufeva nje uhlangothi oluthize sicela nje wonke amabandla waphathe ngokufana if kule nto kumele kukhulunywe ngayo unikeze wonke amabandla ithuba lokuthi lawo aziphawulele ngaleyo nto hhayi ngiyabonga kuleyo ndawo
yebo yebo basakazi bami abathandekayo bonke be-studio 7 hhayi ngiyathanda ukubonga impela kulokhu elinokusiphathela khona-ke kodwa iproblem nje sisuke sibe nayo la mina ngila ehobhodo eplumpton le problem enkulu kakhulu abantu siyahlupheka kakhulu kabi la inkulumo le ekhulunywa ngokugawula esikhathini esiningi ifaka laka ibuye ifake ubuyanga ibuye ifake okuhlupheka okusezingeni eliphezulu kakhulu okokuthi abantu abangabe behlala endaweni yabo bese bebonakala behlupheka ngalolu hlobo lusizi kabi lolu olusuke lukhulunywa ngokugawule ngesikhathi esingafanelanga ngiyabonga nami angifuna ukuthi ngizazise igama ngiyabonga ngila ehobhodo
ndivuka njani kustudio 7 salubonani ku studio 7 abasibalela indaba yezinto ezikachisa sibanda bonke ngabaqambanga mabisi lokhulumayo ngomzinga yedube wecholo choko machudu nako mazibisa bengicela lingijulisele lumlayezo ngidinga ubaba wami uFrancis Dube ngethukana laye ngo 96 siselubanda elubanda emkhombo ongabe emasi bengicela engincede ngobaba wami mina ngizalwa ngumathuma elubane eshabuni kondaba ongabe emazi uFrancis Dube ophuma etsholo tshoko mazibisa umajuduza ngicela engibambe kunamba ezithi plus 26716684 30 ngeze kutswana bengicela engibambe ngizaziphinda futhi plus 26716684 30 bengicela lingcede siwa amahlabezulu ongabe emazi engithinte enambeni zonyeza engizikhulumileyo yenunzi ngayiduke wakumajudi nakumazisa kwele tholotho mphuma komvundlani kulapho aphuma khona ubaba ongizalayo senge ngahamba khona ngale ngathola udade wabo labo bangibuza ngobaba ongabe emazi bengicela engincede bantu benkosi yabo
linjani balaleli labasakazi siyabonga Studio 7 elidingayo namalanga wonke sizokumthakazelela kakhulu noma ukhuluma indaba ezeqiniso mina engikhulumayo ngokuqhubekani ngokusuka ngisukela ubhane esigabeni sesiswane ananto kukudana kakhulu nokukhathazeka umbuzo wami kakhulu ngiqondisa kugawula ukuthi kathi why bona bezalo p f kuvini ma kuthiwa bawonile awukwazi one time kuye kuthiwa kubothiwe umuntu wezalo p f uwonile kubothwa abanye amabandla yibo okuzwakala kuthiwa babothiwe bona ikuthi bayenza kahle bengabotho bekuwona kangake izweni kodwa ngeke uzwe ukuthi kuthiwa ubotshiwe hhayi amapholisa eZimbabwe please ayekele ukuhlukumeza hhayi ayekele sibili ukuhlukumeza abantu asazijona atholani okukhulu iphathi yezalo le iphathi engcolile ayiphathi gawula iphathi yena hhayi izano sibili singcolile sibili sizalwe izano veli siyazi ukuthi idume ngokubi lamanje lokhu idume ngokubi awugcolo bantu sukwanele
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika, owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence useze wachothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UPence ngomunye laye okuthiwa uzancintisa isikhundla sokuba ngumongameli kukhetho lomnyaka ozayo. Wayekhona esigodlweni seCapitol nyakenye abasekeli bakaTrump baze bangene ngamandla befuna ukuthi kugenqulwe impumela yokhetho. Sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, siyadeka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa Pence owayengu-vice president ka-Trump usetshengiswa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi u-Trump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sevuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni ngoba nguye owakumele esatisfy amavoti. So uPence waba kuposition ecompromise kakhulu wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi obengakhulumi konke okubi ngoTrump. Kodwa simbonile recently sephuma sibili usechothoza uTrump ngokwenzakala mhla kaJanuary 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile kuTrump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries ama-Republican nxa efuna i-candidate enganelisa ukuthi ukuthi imelane lo Biden kumbe le candidate yama Democrat. Umuntu onjengo Pence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbona ngani ule chance xa ukuthi ama Republican esedlulile ku Trump. Ngombono wami mbona ama Republican amaningi asefa ku Trump ku rearview mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani u Pence ule high chance ukuthi abe yi candidate yama Republican ezahlangana le candidate yama Democrat, whether kabe ungu Biden webe phendula kumbe kuzaba lo lelinye elehlwene. Ngombono wami ngibonani uPence uzapha ama Republican i better fighting chance than ukuthi belethe uTrump njalo njalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika obesikhuluma la ecingweni ekhona pha eNew York. Esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Dande, sidibane njalo kusasa esikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lamhlanje.